abatsha abangene kuli cabinet bagoqela uprofessor Mthuli Ncube osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, unkosazana Kirsty Coventry osengumphathi ntambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uzulu, uDr Obadaya Moyo osengumphathi ntambo wezempilakahle, unkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezilithumi lantathu kuphela. Ugatsha lwezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, umnumzana Douglas Karoro loVangelis Haritetos yibo abasekeli bomphathi ntambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathema Danda usengumsekeli kamphathi ntambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko. Umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Love Mo Matuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi. Umnumzana Fortune Chatsi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu. Unkosikazi Yokayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha. Umnumzana Rajde Komati Modi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthengiselana. Umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli wogatsha lwama-industry lamabhizimusi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa ngunkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr Meshack Sibanda nguye obesethula amagama abakhethwe ngumnankagwa laba e-State House lapho ahle azisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokhela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DVD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale le-cabinet.
Ngithe ngibona i-cabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ukubona nje labo Kirsty Coventry sebengena ku-sport nge-contribution ayenzileyo laye ku-sport. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibona o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili koBulawayo, ngabengena labo ku-industry lapha kutshengisela ukuthi hayi kumbe singathola okungani okungcono.
Ule themba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hathi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe
ekusebenzeni khonapha yikho kuhlala kulo hlupho. Ngoba kathesi hayi siboni ngani kumbe bangazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza. Kodwa ngabe nganikwa sibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima, hayi ngani kungasebenzeka, especially oqakatheke kakhulu kwezemali lapho nxa uprofessor la esebuyile. So kumele anikwe ithuba lokuthi la yabona imbono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentathelizindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe YOJA, umnumzana Leopold Munende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Ade ngani ngcono ngoba at least lo ngama technocrats siyabona oprofessor siye sabona futhi esiphinde futhi sibone abantu abanjengabo Shithando abanye basebenza kumamayini. So into esiyithakazelelayo sibili sibili sikhala futhi abantu abanjengabo Kirsty Coventry ngabantu abalesisindo lathi sebesibona ukuthi hayi sibili icabinet yethu ingani iqinile. Ya kodwa ngiyeke saqamba amanga kumbe saziqambela amanga sathi it's perfect ngoba siyababona abanye abanjengabo Energy Mtholi ngabangani bakhe uJulia Moyo siyakwazi ukuthi ngabangani bakhe njalo he was rewarding them.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisitshiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakoBulawayo, unkosazana Mary Mliswa weMashonaland West, unkosikazi Apollonia Munzerengi weMashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga weMashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwarazimba weManicaland, umnumzana Larry Mavima waphiwa iMidlands, iMasingo yaphiwa umnumzana Ezra Chadzamira, iMathebeleland South, yapiwa umnumzana Abednego Ncube lo mnumzana Richard Moyo opiwe iMatabeleland North ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi intambo bamabandla aphikisayo. Umnangagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho ke ukhethe idale lakhe lekhabhinethi elandela iziqondiso zebandla lakhe leZANU-PF. Abathiwe ngaphandle kwekhabhinethi entsha le babalisa omnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Ungwe, lo David Parirenyathwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.